Ukukhwela kwembadalo yamafoni lokwasebulenjini esithi internet kuyinto embi kakhulu ngokuba kube kuvele kuphezulu sikhuluma kunje iZimbabwe iye vele ihamba phambili emazweni aseAfrika ngokudula emuntwini osebenzisa i-internet kumbe ofonayo kodwa ke ukhumbula ukuthi ke ubunzima bakhona soze buphelele ebantwini ababili abathathu ngokuba impilo yanamhlanje vele sekuphilwa khona ebulenjini sekuphilwa khona efonini sekuphilwa ngalokho ukuthiwa phecelezi telecommunication kulapho sekusenziwa khona ibhizinisi kulapho sufunda khona nxa ungumntana esikolo kulapho sukhulumisana khona nezihlobo labangane ususenza yonke into ku-internet uyenze kumbe ngefoni ukhulumisana labantu owazana labo kumbe ngothengiselana nabo izinto ezithile ngakho ke ukukhwela kwembadalo yamafoni lokwasebulenjini i-internet kutsho ukuthi amabhizinisi amancane azagalula ngaphansi kobunzima bona lobo ngokuba abevele zuza imali encane kakhulu asebenza ikakhulu esebenzisa ubulembu esebenzisa amafoni ukuzuza amacustomer ukuzuza abathengayo kanti abantwana besikolo bazathwala nzima kabanzi labazali ngokuba imfundo yanamhlanje sisenziwa ngedatha sisenziwa ku-internet sisenziwa ngefoni yonke into yenziwa khona laphana ngakho ke osekhweza imbadalo yamafoni akhweze imbadalo yobulembu utsho ukuthi segongoda abantu sebaqedisa khona laphana ngoba lapho kuphilwa khona ngempilo yanamhlanje
akhona yini amanyathelo elizawathatha
maningi amanyathelo esizawathatha ukuvimbela ukukhwela kwentengo yobulembu lamafoni okubalelwa khona ukuqoqa izakhamizi kusuka ekhoneni leZimbabwe leliyana uze ufike kulele emakhaya lasedolobheni abantwana besikolo labantu abasebenzayo abahleziyo abangasebenziyo labamabhizinisi wonke umuntu kunye labangaphandle kwelizwe ukuthi silwe lalokhu kukhwela kwembadalo yamafoni lezebulenjini internet.